Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMpandula 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abedlula amajumi amabili 25 abasanda kuhlolwa batholakala beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo.
Kunje nje elizweni thina sikahlola iplumtree yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisuze libumbe elinye ibandla kulandela ukuthathelwa ibizo leli. Libandla le-MDCT.
I-MDC Alliance ngeyabantu isuka ebantwini kasi soze sibe sifuqwa nje izano ngokuthanda kwayo isebenza lengatsha zayo ezabo makhuphe labo monzora.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi umnumzana nezenjamisa labanye bakhe badlala kubi.
Onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Ngamafishane ngichaza ukuthi MDC Alliance yinto ye-MDCT.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abedlula amajumi amabili abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezikhombisa lamakhulu ayisithupha 7672 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho lonyaka. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula amakhulu angamajumi amabili 225 kwaphepha abafika phose inkulungwane ezisithupha 5914. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezijeneyo bathi ngabaliqiniso lokuthi kwenzakalani ezikolo ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwazo. UMavis Gama usethulela lolokudaba.
Ukhangelelwe ukuthi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abantwana abazaqala ukuya izikolo yilabo abazaloba imihloliso etshiyeneyo ekupheleni komnyaka. Abazali bathi akukhanyi kuhle ukuthi zilungiselele kanganani abantwana lababalisi. Unkosikazi Lydia Maphosa ohlala ePlumtree uthi akwaziwa ukuthi abantwana bazafunda njani kwezinye izikolo ezazisetshenziswa njengama-quarantine centers.
Ngiyazibuza ukuthi njengalapha ePlumtree izikolo esilazo lapha bekuhlala ama-returnees kwi-quarantine begcinwe khona phana.
Unkosikazi Maphosa uthi akwaziwa njalo ukuthi abantwana lababalisi bavikeleke kanganani kumkhuhlane we-COVID-19.
Kunje nje elizweni thina sikahlola iplumtree yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa. Ukubuyela kwabo esikolo mina angikuboni kuyinto enhle kumbe bevikelekile. Ngoba bayahlangana labanye abavela kwezinye indawo esingakwaziyo ukuthi labo lapha abavela khona kunjani.
Isakhamuzi seRugare eHarare umnumzana Joseph Sibanda uthi bazazama ukubonisana labantwana babo kwezokuvikeleka kumkhuhlane we-COVID-19.
Njengabazali sizazama lathi ukuthi siqonqosele abantwana bethu bazivikele ngokuhlala belama-mask njalo lama-sanitizer. Kodwa sithemba njalo lezikolo zilungiselele ziredi ukuthi zincedise lokho. Into nje esikhathazayo ukuthi ukhona yini uzabe khangela ukuthi abantwana bayalandela le mthetho ye-COVID-19.
Abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kulandelwe iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana James Masuku ohlala eMthorashanga.
Engikukhangelayo ukuthi ama-PPEs lawo azabe elama-teachers lazabe funeke ebantwaneni besikolo wona azavela la ngaphi. So nxa ngikukhangele hayi ngibonanga kuzoba nzima sibili. Ma kungabazali kutsho ukuthi babe sebefakwe ebunzimeni obunye obuphezu kwaloba balabo.
Umasukuthi akucaci ukuthi uhulumende uzavikela njani abantwana lezifundi kumkhuhlane we-COVID-19.
Masikukhangela konke ngaleyo ndlela hayi asazi. Maybe uhulumende yena njengokuthi ukukhuluma kwakho ukuthi uzavula izikolo uvele ulamacebo ngaphambilini akwaziyo ukuthi uzawabeka in place ukwenzela ukuthi abantwana baphephe ezikolo.
Uhulumende uthi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuze abantwana lababalisi kanye labazali bavikelwe kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaqhubekela phambili lisebenzisa ibizo leli loba selizasetshenziswa libandla le-MDCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe kukhetho lwama-by elections oluzayo. UDkt Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi uMakhube labanye bakhe benza lokhu bethuthuzelwa libandla le-ZANU-PF elikhanya lifuna kubuse ibandla elilodwa eZimbabwe. Usimanda uthi abasoze babombe elinye ibandla elizancintisa kukhetho oluzayo.
I-MDC Alliance ngeyabantu, isuke ebantwini, kasi soze sibe sifuqwa nje izano ngokuthanda kwayo, isebenza lengatsha zayo ezabo Makhuphe labo Monzora. Ngalokho i-MDC izaqhubekela siya phambili ilwisa njalo ithatha amaqhingathi isebenzelana nozulu weZimbabwe ukuvikela lokhu okwaphose kwabulala ilizwe ngama-1980s osokusenziwa njalo ngumnumzana uMnangagwa Lochiwelo.
Ye, kodwa ke akusose kuphambanisa abantu ukuthi kuyabe le-MDC Alliance Kuphe, MDC Alliance Jamisa, kuyabe kuyini khonoko?
Vele kuyinjongo yezanu ukuthi kube njalo, kungasenani thina silethemba lokuthi iba abantu beZimbabwe banokukhalipha okukhulu kakhulu njalo kabasoze bale lokhu beqilwa izanu iqamba amanga njalo isebenziswa amandla elizwe ngendlela engayisiyo sokuzafanele ithathelwe. Ngiyazi ukuthi le region kumbe singathi namanye amazwe esidlalana lawo aza kuba lokuphatheka okukhulu ngendlela izanu esiphatha ngayo indaba zombusazwe nendaba zohlakela lolwefuna ukuluvusa kwele Zimbabwe kwenzela ukuthi uMnangagwa ayelokhu ewobusayo.
Kodwa umnumzana Khalipani Bugeni, isikhulumeli sikaMakhuphe, uthi i-MDC Alliance ngeyabo.
I-MDC Alliance yalonjwa ngubabuTswangirayi ngo-2017 ngemva kokuthi sihleli njenge-National Council ye-MDCT. Ngiyakhumbula yokugcina sayebambe emzini wakho babuTswangirayi, savumelani siyaqala le nto njalo upresident we-MDCT uzoba ngupresident we-Alliance. Kwase kuthi ngo-February ke ngeshwa uTswangirayi washona, uthe seshonile uChamisa wasethatha ngenkani umbuso we-MDCT ethi umama Makhuphe ngumuntu wesiNdebele njalo ngumama ngeke afake usiZimbabwe akabuyele emathebhelelenti, otherwise uzomgugrawunda bazama ukumtshisela endlela bemtshisela ngakhona lokho bethi akulandebelela ngakusezimbabwe. Indaba igcinise court. Ikhodi yathi umama uKhuphe nguye okumele athathe after uba kuTswangirayi. Nawe isivumelwane phakathi kwe-MDC ne-MDC Alliance, amaphathi zawo MDC Alliance, ukuthi onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Ngamafishane ke ngichaza ukuthi i-MDC Alliance yinto ye-MDCT. So laba abathi bona basomalunga i-MDCT abakwazi ukuphinda futhi njalo bethi bona yibo abakhokheli babanikazi be-alliance, akwenzeki lokho.
Ibandla le-ZANU-PF lithi kalinasandla kulokhu okwenzakala ku-MDC Alliance. Umnumzana Believe Gawule okubandlaleli uthi kuyahlekisa okwenzakala kumabandla e-MDC.
Into yakoludaka vele, ngathi blame yonke bayisa ku-ZANU-PF bona bothamisa, but into leyi-tips ngangingayikhangela vele ukuhlanganisa idoki lenopi lobulongo lani konke ingcekeza yonke kwengcekeza sile esalelayo kuyinto kwafana vele akula-order vele ngathi vele lokuthola abantu besakhuluma ngawo kade sekuludaka lona yilota ludaka olungacengekiwe into abayifunaka kabayazi lokuthi bawenzani vele abakwazi ngabantu labana were driven by greed, were driven by ukuzilungisela kwabaqonda nendawo kenganani labantu abangaba kandaba labantu labakhethi kusekugqekeni nje imto zonke lezozenzakalayo bayazilela bayenzani balwela ukudla balwelani vela abantu kunoba khona ukuyethengisa ukuthi abantu laba vele abahlelekanga vele into abayifuna kabayazi njalo they must stop ukubhleni ezanu-PF ngodaka labo abalenzayo.
Igoda elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Machobana Ncube uthi uThamisa kumele abumbe ibandla elitsha ngoba sebemthwalise amagabha avuzayo.
So kufuze ukuthi laba abathi bona bayi alliance nxa beqinisile belesibindi so kufuze ukuthi babumbe iqembe elitsha abazalipha ivizo elitsha nxa kusenzakala lo kusho ukuthi kulama ramifications abakhona ngoba a number of abantu babo ba ama MPs ba ama senators lokho bekhona ba ama councillors nxa bebumba iqembe elitsha kusho ukuthi bafuza ukuthi either ba withdraw laba bantu baba recall from parliament or babachiye laba bantu bekhona ngale okule ngozi yokuthi bangasala bekhona ngale bayagcina behambe loThokozani Khumbi but at the end of the day abantu baseZimbabwe yibo abaza yenza i-decision e-final ngo-2023 ukuthi bona bafuna ukulandela uMakhupe kumbe bafuna ukulandela oChamisa labanye bakhe kodwa ukuthi kwenzakale lokho kusho ukuthi nxa uMakhupe esetake over i-alliance so kufuze ukuthi laba balungise iparty entsha baqale phansi
ukhangele ukuthi amabandla la azalwisana kakhulu ngokusebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kusenjalo kulabanye abantu abathi sokumele umnumzana Nelson Chamisa abumbe elinye ibandla kulokuthi asebenzise umanyano we-MDC Alliance. Ubathabile Masuku usethulela lolodaba.
Omunye wabalombono lo unkosikazi Janet Zulu.
Mina ngibona engani kuqondile vele ukuthi uChamisa nxa efuna ukuzikhipha kungxabangxoza le khona avela shiyane lebizo lele lithi MDC vele azifomele eyakhe iparty ngelinye ibizo. Abantu bayakwazi ukuthi bona vele bafuna bani. So nxa kuyindaba yebizo angibona ukuthi ngamisa ukuthi uChamisa anqobe kukhetho nxa abantu bevele befuna yena.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi othi abantu bayakwazi okumele bakuvotele ngakho okwenziwa ngumakhuphe akusoze kubaphambanise.
Abantu bayakwazi abakudingayo la ngoba ingatshintshi be-MDC Alliance kufakwe enye iparty kumbe ezavela kumbe engikhona izafakwa abantu bazavotela yona leyo ngoba bevele bengasayifuni yona leyo MDC Alliance yona leyo esingenileyo. Wesi njengakhonapha kobulawayo i-MDC Alliance ngokufakwa kwabo abantu abavele bengasoba balapha kobulawayo kuvele kwayipha esinye isithunzi esibi kakhulu.
Umnumzana Harold Fuyane laye ohlala kobulawayo uthi ukuxokozela lokhu kuzanceda ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Asazi ukuthi kuyohamba kanjani kuma-by-elections lawa. Ngibona ngathi into ezenzekayo ukuthi abantu abavotayo bazadideka ingqondo ngoba iqula likaKhumbi lizakukhontesta ezi-MDC Alliance. Solonge zibe ngazwanani la maqula e-MDC Alliance banikeza ithuba ibandla elibusayo njalo elibambeneyo lezanu PF ukuthi liziwinele kalula.
Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe uthi okwenziwa ngamabandla e-MDC kuveza ukuthi abezombangazwe kabalandaba lozulu.
Lokho kuyatshengisa ukubana ezombusazwe eZimbabwe inhlekisa sibili. Kodwa mina engibona kumqoka yokuthi amabandla ombusazwe wonke nje awathathi abantu bakobulawayo seriously. Ama-candidates abafakayo sobantu abale-track record yokumela lokusebenzela ubulawayo. Inkinga yethu kobulawayo yikuthi abaningi abakhethwayo kumbe abafakwa ngamabandla ombusazwe la amakhulu ngabantu abangameli ubulawayo. Sibazwa kuphela nxa kulokhetho kale sizize bazwa nxa sokule by-election.
UMakhupe wathola amavoti ayingcosana ngomnyaka ka-2018 kukhetho lukamongameli kwathi uChamisa wavotelwa ngabedlula izigidi ezimbili. Akwaziwa okuza kwenzakala kukhetho lwama-by-elections aza kwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump kukhanya ezimisele ukukhetha umahluli wedale le-Supreme Court ozangena esikhundleni sikamoyi uRuth Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu. Kukhanya engani uTrump uzakhetha u-Amy Coney Barrett oweChicago loba nje abakubandla lamademokrats besithi akumelanga akhethe ozangena kusikhundla lesi kungakenziwa ukhetho ngolwezi. Aba kubandla lama Republicans bangavimba owayengumongameli umnumzana Barack Obama uba akhethe ozangena kudala le-Supreme Court besithi kuzaphumazamisa ukhetho. Kodwa okwamanje kukhanya bengasalandeli isinqumo lesi abasenza edala le-Senate. Kuqakathekile kakhulu ukuba ibandla leli libe labantu lalo kudala leli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokuqakatheka kwesizwe sikamthwakazi. Silobaba umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo, kanye lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kuyasiphoxa vele ukuthi siliphile isiko lethu kungakhathalekile ukuthi omakhelwane bathini.
Ye, wothi siye kubaba uMagonya.
Abantu abawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngesizwe sohlanga kuthiwe kule nkosi yamakhumalo. Njalo lawo amakhumalo mabawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngenkosi yesizwe sohlanga bebe bekhuluma ngenkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi, hayi inkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi. So into yokuqala engithanda ukuthi ngidlalele ngayo inkulumo yami o impendulo yami embuzweni wakho mfoka Mthembu ekuthini kuqakatheke kanganani ukuthi sibe lenkosi. Okwesibili engiza kutsho yilokhu, kumbe abantu bayafuna kabafuni, sizasihlala isihlalo sayo mfoka Mthembu. Awukhathalekile ukuthi uhulumende eMpumalanga engabe sithini, kumbe abanye abantu bengabe bezama ukuthi besidabule phakathi isizwe sohlanga, kodwa kukhona nango amaseko lesidlalelo okwaba khona kusukela ngo-1991 kuzofika ku-1997 kuzakuba nzima Mthembu ukuthi kube lo muntu oza kuthukulula okwakutshwayo ngaliyani mini. Inkosi yohlanga izosihlala isihlalo sayo, engizosihlala mina lawe sisaphile, ngoba mina lawe yebo yesingabantu kungela hulumende singabantu inkosi ngeko. Kodwa kukhona okunye okuthile okuyikhona okusenza sibe ngabantu abehlukileyo kwezinye izizwe. And uphawu lwethu lokuqala yindlela esiphila ngayo, yindlela esethembeka ngayo, yindlela esiziqhenya ngayo, yindlela esinakekelana ngayo njengabantu, njengesizwe sohlanga, njengamahlabezulu, njengamaNdebele, amaNdebele kamambo akamzilikazi lakwenhla.
Khumalo, nxa sikhangele sibili abantu bayabuza lapho ukuthi inkosi yona izabuyela nini, izahamba nini kule Zimbabwe, iyenza umsebenzi wayo khona ngale.
Ubukhosi abulwi lo muntu, ubukhosi abubali bantu ukuthi laba bathathu laba bangaki. Ubukhosi lobu buzadinga labathwa, abathwa kuthiwa bakhona letsholotsho esigodi masihle loba bebathathu ukuthi labo kwaziwe ukuthi yini into ebahluphayo empilweni ukuze impilo yabo ibe ngcono. Ubukhosi abuzange adiliza lutho, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Laba balovalo angazi balovalo lwani, kodwa ubukhosi abuzange kulwa lo muntu, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Yikho ke ukuthi abantu bezibabafuni bayazihlupha nje ngoba akulandlela abazavimba ngapho Mthembu. Ayikho indlela abazavimba buzaqhubeka kwenzeke.
Yes, so ngasikhangela sibili ubukhosi bungaguqula njani impilo yabantu njengoba abantu bakhuluma lapha besithi inkosi lokhu ihlala khona ngale Johannesburg.
Ukuthi abantu bangasizakala njani? Usokuqalile vele Mthembu. Abantu nje abavula amehlo nje isikhashana bazabona umahluko sibakhona. Hayi ukuthi kulula Mthembu, akulula. Kodwa ke amacebo lendlela lokuyagijija ukuthi kwenziwe impilo zabantu zibe ngcono, abantu abavula amehlo babone bazakubona kusenzeka. Loba inkosi ingakayifika ekhaya ngoba phela bayalala babahlele ezihlalweni, kodwa impilo zabantu ziyaqala nje ukuntshintsha kancane kancane, kungeke kwenzeke nje vu.
Hayi ke uhlelo lolu luma lapha okwalamhlanje. Sithathe lethuba ukuthi sibonge umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo, lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo. So isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthokazo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa loLinda Mpofu oyenhlanganiso ye Community Youth Development Trust sixoxa ngohlelo abalusanda ukugciba olumayelana ngokufundisa intsha elizweni ngesekelo sombuso. Mampofu ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okuningi ngohlelo lolo.
Besilohlelo lwethu olwe road show lapho ekade sifundisa khona ulutsha ngesisekelo sombuso selizwe besikhangelele kakhulu amalungelo okuthi i-Bill of Rights siphinde sikhangele kakhulu lamalungelo olutsha sinanzelela ukuthi ontanga basasilela kakhulu ekwazini ngesisekelo sombuso.
Kuyinokwenza ukuthi liqale lolu hlelo
sikhathini esiningi nxa sise ezigabeni kumbe ezabelweni sisenza ama-activities ethu ama-meeting ethu sinanzelele ukuthi ontanga isisekelo sombuso abasazi. So sasisinanzelela ukuthi nxa ontanga bengazi isisekelo sombuso wabo kukutsho vele akulalutho abangalwenza or akulalutho sibili abangafaka isandla bethi hayi lokhu lilungelo lethu ngoba baya bengakwazi. So sasesithi ngangcono thina sibe lohlelo lapho esizazama khona ukuncedisana sifundisana labontanga ukuthi isisekelo sombuso kanti siqukethe aphi amalungelo ikakhulu akhangelane lokuthuthuka kwabatsha.
Njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu bahlangane ngobuningi babo phansi kohlelo lwe-lockdown, luphathe njani uhlelo lolu?
Kuma roadshows ethu into esiyenzileyo ukuthi besingavumi ukuthi kube le gathering ekade sikwenza ukuthi besihamba besibhoda besingani. So njengokuthi eBate Bridge, so sisukele emagrosso okuthiwa kukombetsi sihamba si-announsa uluchawa izingoma mayelana lamalungelo. Sinanzelele ukuthi nxa si-announsa ngalokho okuthiwa i-loudspeaker lohleze endlini uyezwa lohambayo uyezwa. Besisithi nje singafika endaweni sibe just for 5 minutes and phakathi kwemilayezo yethu ekade sisibalayo besiphinda futhi sikhulume ngokuqakatheka kokulandela ongasivikela emkhuhlaneni we-COVID-19.
Njengoba uhlelo lolu selifikile emaphethelweni lizaqhubekela phambili na lifundisa intsha elizweni mayelana ngesekelo sombuso?
Thina njengenhlanganiso sibona kuqakathekile ukuthi siqhubekele phambili sifundisa ulutsha ngesisekelo sombuso. Sinama WhatsApp group lapho esifaka khona i-information yona leyi esisekelo sombuso. So sizabe silokho esiqhubekela phambili.
Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenhlanganiso yenu banganixhuma njani?
Siyatholakala kuma-social media platforms achiyetshiyeneyo. Ku-Facebook sitholakala ku-CYDT MathSouth, la ku-Twitter njalo it's at CYDT MathSouth.
Isikhathi yiso sesidliwe nguMankoyi. Sithanda ukubonga uMampofu ngokungena kuhlelo. Bona lokho namhla lingakhohlwa ukuthi sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sidede kancane sinikelele isiqetsha uNtukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtukamele Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele uSambuleli chapter ka-21 iverse ka-5. Ithi yona, kwatsho lo ohlezi phezu kwesihlalo, wathi yena, khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha. Wasesithi kimi, bhala phansi la mazwi ami ngenxa yokuthi aliqiniso njalo athembekile. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi siphila phakathi kwesikhathi esinzima esiletha ukudangala. Nxa singena kusibanga esinjalo, kulula ukulahla ithemba. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibe lethemba. Siyananzelela ukuthi uJohane lapha ebhala kuchapter ka-21 wayesithena, ngibone umhlaba omutsha lezulu elitsha. Lwana umhlaba omdala lezulu elidala kwasokwedlule, lolwandle lungasekho. Manje kuba nzima ukuthi ube lethemba nxa udlula phakathi kwesikhathi esinzima. Ngikhumbula uDavida esithi yena, inkosi ngumalusi wami, angikwesaba lutho. Kuthi ukuthi nxa uNkulunkulu esithi ekhuluma lathi lapha sihlangana laye kuSambulelo, ekhuluma ekugcineni esithi khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha. Kuthi ukuthi ngumutsho oletha ithemba. Emuntwini ophila lapha emhlabeni, sidlula phakathi kweCovid, sidlula phakathi kwesikhathi abantu belahlekelwa imisebenzi, sidlula phakathi kwesikhathi okokuthi umuntu uyakhangela ngekhaya ukuthi akula kudla, akulani. Uyabe usucabanga ukuthi impilo yami le izatshintsha yini, kodwa uNkulunkulu uyasithembisa lapho ukuthi uyenza yena izinto zibe zintsha. Ubuhlungu konke kuzayidlula. Ye, lapha wayekhuluma ngesikhathi sesisezulwini, kodwa mfuna sikhangele ukuthi uNkulunkulu usithembisa kuJohn chapter 10, iverse ka-10, usithembisa impilo ephuphumayo siseselapha emhlabeni. Njalo siyakwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wethembekile uNkulunkulu. Liyeza ilanga elitsha, sizajabula, sithokozekile lona, ngoba uNkulunkulu uyabe setshintshile isimo sethu. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma lithi, uDavid ekhuluma kumakhubuthi yena, nelanga lapho uNkulunkulu esikhulula khona ebugqilini, kwakungani siyaphupha. So lakho kunjalo, lapho uNkulunkulu azaguqula khona isimo sakho ekukhulule ebugqilini, kuza ngani uyaphupha, ngoba lelo langa liyeza. Lapho uNkulunkulu ilizwi lela limemezayo uJohane chapter eka 21 esithi, khangela bheka ngenza yonke into ibentsha, uzathi ngalelo langa la ubona ukuthi hawu, kambe shuwa yonke into isitshintshile, isimo sami sesitshintshile, ukudubeka kwami sokuphelile, inyembezi zami zonke uNkulunkulu usezisule. Ngikhumbula ukuthi kwezinye isikhathi uSathane uyasijikela phakathi kwezilwane, uNkulunkulu uyavala leyo mlomo. Uyasijikela phakathi komlilo, uNkulunkulu uyavala ukuba ilangabi lingasijisi, ngenxa yokuthi wethembekile njalo uzayenza yonke into ibentsha.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, ufuna ukukhulumisana lawe sisigqiba, ungalahli ithemba. Ungabe kulombono uNkulunkulu akunikayo kona, ungabe udlula phakathi kwesikhathi esinzima, uNkulunkulu uthi yena, liyeza ilanga elitsha. Kuthazeka ngalawo mazwi, ube kwasithi lokho hamba phakathi kwakho kuyaphela. Inkosi kubusisa, sithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ozwa ukudangala, obesefuna ukuthi ayekele impilo. Siyathandaza uba uNkulunkulu wami ungenele imimo yonke ehlukeneyo, bebekwazi ukuthi wena uyinkosi ephilayo elamandla, njalo nguwo okwanisa ukudala ilanga elitsha empilweni zabantu. Nkulunkulu wami, hlangana labo batshintshe impilo zabo ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulabantu abedlula amathumi amabili 25 abasenda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisuze libumbe elinye kulandela ukuthathwa kwebizo labo libandla le-MDCT. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje, olivalisayo ngoGibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.